So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ni vuka njani mthokazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesihlanu mhla zinhlanu kuNtulikazi 2019 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje abantu bathi bayadubeka kakhulu eZimbabwe.
Isitulo njengeflower ngihamba kuflower i-5 kg sesithenga nge-$4 nge-US $73 akusahambelani nje.
Butsha ihotela yomprofeti uWalter Magaya eHarare.
Ndabefuna ukubona abe ambulance beqale bekhangele isifo bebone kodwa sibona ukhona ukuthi nje besibona ukuthi kube kulezinto eziningi ebezilokhu zikhulunywa kule njini abantu bekhanda bethukuthela ezinto azenzayo.
Bathakazelela uzibuze kwele Melika.
Our nation is stronger today than it ever was before.
Ilizwele tuliqine okwedlula elayiliko khona.
I-Sports Commission isihlolisisa ukunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors kumncintiswano we-Africa Cup of Nations.
Singathi bezama ukubana bayenze lokhu abakuthi ngesilungu yi-audit ye-trip yama-Warriors kuphume indaba eziningi ezingamnandi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi bathwele nzima kwele Zimbabwe ngenxa yokugudeka ngomnotho ongapheliyo. Esikhulume labo besendaweni ezithiyeneyo bathi kunzima okumangalisayo ukuziphilisa ngoba kayitholakali imali yohlobo lwama-bond notes kulandela ukuvinjwa kwemali yakwamanye amazwe nguhulumende weZimbabwe. Uhulumende uthi amapolisa azabopha bonke abantu abasebenzisa imali yakwamanye amazwe. Omunye wabakhonona ngokwezakala elizweni ngumnumzana Rafael Ncube ohlala eMpowings.
Sikubonayo eMpowings lapha ayikunzima ngoba kathese sitshintshile sesisebenzisa imali eyodwa njengoba sesuke kusebenziseni izimali kade ziziningi lezi nsuku kunzima. Ngemva kokuba sesitshintshile sesisebenzisa i-RTG le bond izinto zikhwele kunokumangalisayo ezitolo lapha sezithengwa nzima. Le mali yangikhonana le bond ilutshwana kakhulu kayitholakali ngokuningi. Okuningi esingathi ngikho kusebenza kakhulu i-RTG khonokho kusemoyeni kutholakala emafonini. Hayi kunzima lapha sisebenza nzima, hayi into zangikhona ziqedakali. Vele lokuthi ungathi uzayenza kanjani, hayi izinto ziyadura isinkwa esiyi-$6 ngikhuluma kunje. Izinto ziyadura amabhuku abantwana esikolo adura. Amanye amakubhalela amabhuku lana ngama-$4 ezinto ezikhona ezima kakhulele ukuthi ngithi sikulungisa njani senza njani kunzima ngoba uhulumente uphonge ukuthi wethula kuphela indaba le engakhulumanisananga lezakhamizi uphonge ukuza nje sekutheli ukuthi kusukela ngela ngelinye nje sesizasebenzisa i-RTG
khonapho belisebenzisani khonapho.
Sibe sisebenzisa amarandi kakhulu ikakhulu emsukulweni lo wangapha ePlantos lalo ibhondilele sikenza kodwa hayi khona kakhulu.
Abantu lokho besebenzisa amarandi kodwa?
Abasasebenzi ezitolo kabasavumi amarandi sebesithi hayi hamba uyowatshintsha uze sibuya uphethe ibhond.
Manje kuyasebenza khonokho?
Kunzima yikho phela sikhala ngakho ukuthi kunjenje le bhondi langikhona lonelo lilutshwana kalitholakali lingoba ulutshwana okuyikho okuyimali okungani yikho okungayikusemqongweni kakhulu yikho khonokho kuthiwa yi-RTGS ukutholakala emafonini lemakhadini yikho kulakho. Manje abaningi abalakho khonokho labo abanamakhadi ikakhulu abantu baphethe amafoni izimali ezisebenza wenazo. Akunzima lapha nxa ngikhuluma nje kunzima abantu bathana ngamakhandi kabazi ukuthi bangayenza njani.
Umnumzana Rafael Ncube uhlala eMpowings sixoxela esemzini wakhe. Omunye njalo okhala ngokwenzakala kwele Zimbabwe umnumzana Harris Dube osebenza eGwanda.
Sihlangana lobunzima ukuthi idengwe ezitolo lapha sokunzima Dube sokudure lokhana okumangalisayo bakhweza ukusa kwelanga le mali yakhona iwadeyi ende kunzima njani.
Ye uhamba njani khonapha ezitolo khona?
Abe ezitolo lawo sokungani babahlangane lobutsotsi ngathi ibhenki le interbhenki yafaka imali ukuthi lapho but uzakhala ukuthi wena esitolo njengeflower ngihamba kuflower i-5 kg sesithenga nge-$4 nge-US $73 akusahambelani vele.
Kutho ukuthi nxa ule-US dollar lakho ufuna ukuthenga iflower lokunye kuyamele ukukhonvethe njani uhambe ebhanga kumbe uyenza njani
sebesithi sithi ebhanga abathintshele bona uhulumende sesonjalo sesithi sasithele ebhanga abathintshele so into ezikhona la ma rates sebawuyisile ngapha usoka kusazwe sengredu la ma rates sebawuyisile abanye ku 8 i case ya ku 6 ya ku 8 yimbi kade sikuzwa namhla manje layo ibhenki yelizwe ayisaqondi ukuthi irete yetisethi yiphi so soyinkinga lwabo ezitolo
pho manje liphila njani baba Dube
intando yenkosi ungathenga khonoku uncane ompuphu labothukela khonokumbijana uyavuka la usidla ikhekhabishi lamafutha kodwa sokuhlungu imali ekhona isibuhlungu ungazi ukuhambela athi giya khona umbifa ekhadini hhayi isibuhlungu Dube ayithengi lutho
Asithi baba Dube umuntu uyavuka ekuseni lize liyetshona akusitshele sile ukuthi uyabe ethenge ngemalini lokhu lalokho nalokho ngamafutshane khona
ngimali ngifanisele ngami ngihambe ngadubha ngedwa nje kathesi ngisemsebenzi ngihambe ngadubha ngogulo igrosari engamangalisiyo isithebu labo uphu lakhona kokuncane kwathi ungathaka i-favorite bond yaphela khona kwa uyalolunewedulumansayo kathesi i-kg yenyama ikuma-$22 one kathesi nyama isemsebenzini ukuthi uzaku ungadli uthini ande kunzima Dube abanye vele sithi vele kunzima kakhulu lezitolo abantu abasabatholi bensemashobhu nje kathesi ngemva izikolo akulabantu
umnumzana Harris Dube usebenza eGwanda sixoxelayo esedolobheni leGwanda umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ubika ukuthi ihotela yomprofiti uWalter Magaya ichile izolo ntambama. IZBC iveze imifanekiso lamavidiyo atshengisa ihotele le isitsha okumangalisayo. Umsakazo lo kawuvezanga ukuthi kwenze njani. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu kanye leziphathamandla ezikunkonzo kaMagaya. Lokhu kuza ngesikhathi kulabanye abantu abethisa uMagaya amacala ukuthi wabahlukumeza ngendlela etshiyeneyo. uMagaya uthi abantu laba bamqambela amanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomfundisi uHussein Sibanda othi akwaziwa okwenzakale ehoteleni kaMagaya.
Sayengifuna ukuthi bona abe fire ambulance beqale bekhangele isise bebone othi ukubona ukhona ukuthi nje besibona ukuthi kube kulezinto eziningi ebezilokhu zikhulunywe kule njini. Abantu bekhanda bethukuthela ngezinto azenzayo angazi okokuthi kumbe kungabe kuyinto exhumanela khonokho kumbe kuyinto ezenzele iyodwa akuqedakali
singathi wena kodwa nxa sukhangele ubona ngani kungabe kuhamba njani
olunye uduko solukhona khathesi eZimbabwe singakhangela okunye kodwa olunye uduko luba khona ikuthi ngenxa yokuthi akula magesi abantu abaningi basebenzisa igasi enkulu nxa bengananzeleli kuyathisa izinto njalo asiwazi engxenye kungabe kungabantu abamzondeleyo ngezizelo ezade kuthiwa uyazeza
ye nxa ukuthi kuyikhonokho okuthi abantu bamzondele kuyabe sekusitshoni khonokho
akumelanga abantu bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo bekumele beyekele amapholisa ebe yiwo acubungulala indaba iziqedwe izifele udubo yokuthi nxa abantu bebona ngani akulalutho olwenzakalayo yikho begcina bethatha umthetho beyofake ezandleni zabo ngakho la kuyamele ukuthi nxa amapholisa besizwa indletana ukuthi ngabe kule nto enje eyenzakalayo bekhane beqina ngokuyicubungulisa ukuthi into leyo iqiniswe yini kumbe ngamanga
ye siyabona ukuthi kulabafundisi abaningi abayenza lokho kuthiwa yi-prosperity gospel akutsho ukuthi engxa yabanye bavele bathi bayaqilwa into ezinjalo njalo nxa ukuthi kunjalo abantu bolaba benza ukholo olunjalo akumelanga kumiswe yini ezimbabweni
isisekelo sombuso sesiyavumela ukuthi abantu benze inkolo ezehlukeneyo ikanti njalo anto umuntu yena kumele asebenzise ingqondo yakhe ukuthi abone ukuthi lapha niyaqhilwa kumba niqhilwa kumbe ngifake imali anto uyabe engakufakanga umbhobho ekhanda umuntu uyabe ezenzele ezikhethele
lo ngumfundisi uSen Sibanda sixoxelaye eseHarare sikhangele ukuphuma kumaphephandaba lendaweni ezinye ezishiyeneyo umnumzana Nelson Chamisa uthi kuyamangalisa ukuthi sokulabanye abantu abasebenzisa igama lakhe kutwitter wethule lokhu enkundleni yetwitter ekhasini lakhe uhlangothi olwethula imibiko karhulumente luthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uza kuya emhlanganweni kwelenije okhangelane lokuthengiselana phakathi kwamazwe atshiyeneyo. Izitolo zakwa-OK City intengo yempahla etshiyeneyo ebikhuphuka ongapheliyo ibisenziwa yokuthi umumo welizwe kadungamanga kuhle. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Herald. Yeyo kwamanje ke sokuyisikhathisene ukuthi likhulume konke ke elifisa ukukhuluma namhlanje. Likhumbule ukuthi nxa lisithumezela ku WhatsApp inombolo yethu 0120246503 18. Wathi size ukuthi abanye abantu bathen namhlanje.
Bonani basakazi babasikhijwe 7 lani lonke bantu beZimbabwe ilapha eCross to Chur. Ngimangaliswa ngulo ulida ye-youth lezanulo otichamisa nguye owacela ama-sanctions. Shuwa kathi bazaqhuma ama-sanctions abonti ababulalela izwe yibo abadla imali bodwa ngokusela babokhola ngale. Anti nguye obabambileyo ngedibo abatshontsha engababambanga bonke laye ngomunye ophakathi abadla imali zezanu abadla imali kahulumende. Sihawula sisidla ingqoqo zomlomo ayetshona ekhuluma le nhloni abalazo abantu bezanu.
Ye, sanibonani linjani kwi-Studio 7. Hayi, into yakithi leyi iyinkinga leyi. Hambe yona imali yake yavalwa semday ukuthi ayisafanelanga ukusebenzisa ezinye imali sokusebenza yona yona ingekho. Kuthiwa abantu bayithathephi leyo mali. Njalo imali kufanele ukuthi uma bezayifaka baqale bememezele ukuthi abantu labo bayakwazi ukuthi bayenza njani. Hayi khona isivuka mpunzana sabo lesi ukuthi namhlanje siyamemezela imali ayisasebenzi. Lamabhondi abo bazavala futhi kanjalo. Last time bavala ama-barriers check abantu loke bethwalane lezi chibi zabo. Hayi uhulumende wezanu lokalangqondo kufanele batshela abantu kulesi khathi abantu bekwazi ukuthi labo emva kwezinyanga ezingaka kumbe bebanikeze 6 months abantu bazilungiselele ukuthi imali le izavalwa. Hayi khona ukuthi umuntu ukhuluma manje ukuthi ayisasebenzi kwasombuso lo. Ngazi ukuthi why benza kanje. Hayi ngazi ukuthi impela kwezenjani. Unkulunkulu esilahla kangaka. Ungathi imali ayisasebenzi namhlanje sokuthiwa abantu baboshwa boboshelwana imali yiyo evusa ilizwe. Ilizwe leliyana limi nje i-foreign currency. Kodwa namhlanje uma bezitawu zisayifuni se ayisasebenzi bathi senze njani. Abantu bonke basebenza ngaphandle kwelizwe. Iphakathi kwelizwe bawuthatha umsebenzi ngoba babulala i-industry yonke. Akulani nto eyenziwayo. Kona manje abantu kade bevuswa yiwo amazwe angaphandle ngemali yabo. Sebezinto abayifuni.
Linjani balasakazi bomsakazo we-Studio 7. Hayi siyalibonga umsakazo wenu ngoba usilethela indaba yezimqoqo ngezwi lethu noma kubuhlungu. Hayi asazi ukuthi sesizothembela kuNkulunkulu uzosiphathisa. Nangu nalo mfo bangibiza ngoMandanda noma Mandanda kumbani live talk lapha. Umuntu wenu liyamthanda ngala ngiphika ngisho ukuthi thandani mina lekelena. Kodwa ukuthi abuye ehleka abantu ngokuhawula kwabo elizweni laphana ngoba yena uhleli kuhle eGoli udla imali uthumela bakho abantwana ngendlela yakhe o le midi yakho ukuthi lezinye iproblem azimfikeli yena o bashiselwa truck my driver yena uyakwazi ubathengela abantu uze ukhuluma uzosihleka lapho ehlelweni udwena abantu bahlanya bayehamba bayekhuluma uchamisa bayenzeni bayenzeni kurongo kakhulu mfolo ndilando fethu mbona ngathi ndiyamnikeza more itama ngathi njalo but ubona kwami personal bona ngathi nje kimi overanikeza iplatform laphana into azikhulumayo they are nothing but sibulala abantu inhliziyo please akuqaphela akukhulumayo. Anyway thanks ngiyabonga kakhulu.
Lokhu-ke ngokwethulwe ngabantu khonapha-ke emsakazweni we-Studio 7 abasithumezela-ke uwhatsapp kunombolo ethi 0120246503 18. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubhubha abantu abafika phose 100 engozini yesikebhe ebesithwele iziphepheli duzane lelizwe le-Tunisia. Umkhokheli wakwele-Pakistan ukhangelelwe ukuthi uzaba ngokuqala ukukhulumisana namalicatsha e-Taliban selokhu i-Taliban yasuswa embusweni ngomnyaka ka-2001. Iziphathamandla zakwele-South Sudan zivimba ukuthi kungamemetheki umkhuhlane we-Ebola kulelo lizwe. Yes, kubekela phambili ke sikhuluma labalimi abathiyeneyo. Namhla sixoxa lomnumzana Luthi Mabandla.
Ngisekhwekhwe endaweni okuthiwa kuse-Dam 3. Ngilima inkomo.
Singathi ufuya inkomo eziningi kangakanani kona?
Kathi sinde 150 eplazini lami.
Uzigcina njani zonke zelezo? Zingazani commercial farming kumbe kwini? Singathini kona?
Ya, it's a commercial farm A2.
Aha, kodwa zigcineka njani khonapho eMabandla?
I-free roaming, zizindlela nje amadlelo, then from time to time siyasupplimenta like i-season le sesikuyo la onalo umnyaka ongamuva. Siyasupplimenta ngama-interblock seeds, ngama-salt and so forth.
Uqalise nini ukwenza khonokho ubaba Mabandla?
Uqalise ngo-99, ukuya emaplazini ngihambe ngo-2008.
Singathi
ngingena khona kuma commercial farms.
Zenele inkomo zakho zonke lezo?
Hayi, indawo engikuyo ukwanela ziyabe zifuna i supplementary feeding. Nxa ungenza nge supplementary feeding kazenele ngoba i livestock per unit is too small. The area engikuyo ifuna about 8 to 10 hectares per livestock unit. So inumber engilayo is a bit heavy for area enguyo because the area is 660 hectares.
Singathi vele wakufundela uba umfuyi kwezinkomo?
Ngifundelanga. Into njengazoyingena sengikhulile ngizisebenzela something else, but njengomuntu wayekhulele emakhaya ekhuliswa zinkomo yelima and so forth, I had an interest in that. So I developed a passion for that, kodwa ngizange ngabuyele esikolo. Asemphongo uhamba nje la msenza ama refresher courses yendi there to improve my handling.
Singathi kona vele kuyadlisa yini kule mali kumbe uyazivamela nje?
Well, over the years bekukuhle, especially during the time when US dollar was circulating, singama returns right bekubhadala like mina ngiyabreeda mainly for a breeding stock to sell ama heifers, then ama steers bengiwaphenfethena ngiwathengisa. But recently because of lama challenges, ivalue yenkomo has drastically gone down, economical situation esilayo. So ngathi sokunzima. But over the years it was quite a good project.
Hayi ke isikhathi sesesidliwa ngumangweyi. Akuvalelisi abalaleli ubatshele ngokulima sifile ukuthi kambe kungaba sinceda njani labo xa bengangena kukhonokho.
Kubalaleli engingakutho ukuthi i-farming is one of the upstream industries. Ukuthi-ke kungaba kuhle ukuthi abantu bakithi bangene ngendlela e-serious bazimisele kuyo ngoba iku-upstream, unlike all these industries eziku-downstream. I-farming, the mining is as phezulu. So whatever happens kwi-economy, nxa ku-farming, at least lawe you have a say on what happens. The situation around, nobody controls you, unlike now with downstream industry. Then as in common, it's quite a good project. Notwithstanding, the economical situation is in Indian. It's quite a project.
Trump uthi abantu bakwele Melika bathanda uzibuse njalo akula muntu ongabathathela lokhu. Wethule lokhu izolo ntambama phandle kwendawo ebizwa ngokuthi yi-Lincoln Memorial lapho bekunabantu abaningi khona ikakhulu abamhlophe.
243 years ago, our founding fathers pledged their lives, their fortunes, and their sacred honor to declare independence and defend our God-given rights.
Phakathi kweminyaka engamakhulu amabili lamatshumi amane lantathu, 243 years, okhokho bethu balwela ilizwe leli besenzela ukuthi sibe nozibuse. Uthi abantu bakwele Melika balesibindi okumangalisayo.
It is the spirit, daring and defiance, excellence and adventure, courage and confidence, loyalty and love that built this country into the most exceptional nation.
Ukusebenza gadalala isibindi, ukuzimisela, ukuthembeka, uthando lokunye yikho okwakha ilizwe leli
ukuthi libe ngeliqine okwedlula amanye amazwe. UTrump obesethula umbiko wakhe abesethatha ikhefu ebukisa indizamtshina zokulwa impi uthe ilizwe leMelika liqine okumangalisayo okwamanje.
Our nation is stronger today than it ever was before.
Ilizwe lethu liqine okwedlula elayilikho khona. Liqine okumangalisayo.
It is its strongest now.
Uthe konke okwenziwa ngabantu bakweleMelika kutsho ukuthi akula okungabehlula elizweni.
Our quest for greatness unleashed a culture of discovery that led Thomas Edison to imagine his light bulb, Alexander Graham Bell to create the telephone, the Wright brothers to look to the sky and see the next great frontier.
Esikudingayo ukuthi sikwenze kwenza ukuthi uThomas Edison enze izibani zomlilo kagetsi. Kuthi-ke u-Alexander Graham Bell alungise ucingo lokukhulumisana amajaha awo-right akhangele emoyeni kwezendizamtshina. Bantu beMelika akula ongasehlula.
For Americans, nothing is impossible.
UTrump uphinde wathi ibutho leMelika lilwela umuntu wonke njalo kalikaze linqotshwe empini.
Today, just as it did 243 years ago, the future of American freedom rests on the shoulders of men and women willing to defend it.
Njengenhlala yenza ibutho njengalokhu elakwenza ilizwe lithola uzibuse, inkululeko yelizwe leMelika isezandleni zebutho elilabobaba labomama abazimisele ukulivikela. Abanye abantu basola okwenziwe nguTrump besithi akumelanga kukhanye engani ibutho ngelakhe. Omunye wabachothoza uTrump ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
Ngibona ngani ukuzama ukudonsela imilitary eduzane ukuthi imphakamise, ukuthi lanxa abafuna ukuphikisana laye bazizwe belokwesaba ngenxa yokuthi besabe imilitary. And uhlale sithi emthandana labo-general labobani bani. So engqondweni yakhe kathethi namhla sithengisa izinto azifisayo lazicabangayo ukuthi yena ngabe kuthiwa ngingu-president in a different country ngase-America. Ngabe lami nje ngihlala amasotsha emathani nxa ngisiye e-airport ngiphuma ngamasotsha nxa ngingena ngiphuma. Nxa sikhangela nje ukuthi abantu athandana labo ngabantu abanjani ababukayo, uthandana noPutin, uyathandana nomuntu we-North Korea omathisa amasotsha ngendlela amathise ngayo. Uyathandana lo-president we-Philippines abantu abacabanga ukuthi lo umuntu yi-dictator.
Abakubandla lama-Democrats bathi uTrump ubezibonakalisa ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngo-2020. Bathi basahlolisisa ukuthi usebenzise imali enganani ekubukiseni ibutho lokunye akwenze ngosuku lokunanza uzibuse.
Kwezemidlalo, ikhomishini ebona ngezemidlalo e-Sports and Recreation Commission isihlolisisa ukwenzakala kuqembu leZimbabwe Warriors elakaphansi kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Ikhomishini le ifisa ukuba kwazi ukuthi kuhamba njani kwele Gibhithe lapho iqembu leli elanqotshwa khona ngele-Democratic Republic of Congo 4-0 kumdlalo wesibaya sikagroup A. IZimbabwe Warriors iyacina ijeka ingalani nemiklomelo kusibaya lesi. Ukuze sihlazi udaba lolu siphuce lo muzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo.
Singabe bezama ukubana bayenze lokhu abakuthi ngesilungu yi-ODC ye-chief yama-Warriors yokuya khona le-Gibhithe. Siyazi ukubana kuphume indaba eziningi ezingamnandi esiphume khonao.
Ye, siyabona njalo iyacela ukuthi bakhulume ukuthi imali bayithatha ngaphi ukuthi bathathe indizamtshina yokuya e-Cairo. Labantu babehamba labo ukuthi ngobani? Kambe bangakuveza konke lokho?
Ngibona ngathi kuzamela ukubana bekuveze ukubana ukuze bekhulumisane kakuhle ne-SRC. Kodwa ukhona omunye osekhulumile omele inhlanganiso yezifa yena okhangele ezemali. Uthe lokhu okucelwe yi-SRC akumangalisi, yinto oyi-SRC njengalaba abakhangele kwezomdlalo abalemvumo ukubana bekwenze layo izithi zize lizilungiselele ukubana izahanjiswa umbiko khona ngabe ephambili. Kusho ukuthi labo bazimisele ukuthi bekhulume ukubana imali bayisebenzisa kanjani.
Siyabona ukuthi le technical bank liyacelwa kakhulu ukuthi likhulume ukuthi kuyini kwakusenzisa amajaha akhonone lawa ekhahlele ibhola. Ubona nto kuyaphuma ngkhona.
Lokhu kusho ukuthi yona izifa izakumela ukubana ikuchasisizanezelela ukubana izifa yona phakathi kwemali engange-5,000 ukwakumele benike abadlali. Izifa yona yayivele izilungiselele ukubana izakhipha. Ngibone ngathi ade zokhuluma ngokuthi i-3,000 kuzokuthenga i-2,000 ivele kudina leyi eyayenziwa president uMnangagwa ezama ukubana arize imali yama-Warriors. So ngikhangelela ukubana mhlawumbe izisiza ukuthi yona ibilinde leyi enye ingxenye yemali. Inkinga mbona engathi izaba khona yindlela yona izifa yasuka yathwala abantu abaningi kangaka ubana bayebona ama-Warriors, kodwa ama-Warriors iholo labo lingalungi.
Umuzi wethu hadebe yingcwedi kwezemidlalo, sixoxelaye ekobulawayo. Yes, ke sibone ukuthi abantu bathini phela khonapha-ke ekudleni-ke kufacebook. Usikhumbuzo mlalazi ukuthi sesidandazela izulu ukuthi line, abantu bakithi babhekane nodubo lokoma. Kuzobuya-ke abanye ukuthi mbonto kulobani uvodloza uthi libuka njani Mthembo, okwenzakala kwelakithi kunzima kakhulu, asazi ukuthi sonani, njengenkomo ezisemahlangeni. Kuzobuya-ke unomthandazo wonkomazana uthi amavoko Dube, kuzobuya lozoma Dube la utsho njalo. Kuzobuya-ke omunye ngothi ngibone khonapho uthi kulobani unqobe zitadube layo uthi sabona Dube. Umihla emihle futhi imfuyo ngumnotho uqinisile lobaba uthi seke uzahara ngancane sibonge ukuthi nje cha silizwisi. Siyabona njalo-ke usikhumbuzo uthi siyababongela abantu bakwemelika ngelanga labo likavuse, ngabe basusa phela izijezo zomnotho abezethisa ilizwe lakithi. Zahara leyo singakayehlukani ukuthi sibone indaba ekade zikhokhela namhlanje. Abantu kwele Zimbabwe bathi badubeka okumangalisayo kutsha ihotela yomprofiti uWalter Magaya eHarare. Abantu bemelika bebethakazelela uzibuse ngolwesine. Kuzobuya-ke i-Sports Commission sihlolisisa ukunqotshwa kweZimbabwe Warriors. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje ngolivalelisayo ngoKeeps Dube.